Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 26 kunhlangula 2020 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kuyaveza kamhlophe ukuthi asikaphumi phakathi kwengozi ingozi isesephambili amalanga ladlulileyo asesemancane kakhulu
inani labantu asebevanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya ku-551 ngemva kokutholakala kwabangamachumi amabili lanye velo mkhuhlane lo izolo
saba lomnyama thina sizama ukubabalekela sithi singangeni emagrota sahlangana labo bephathole ezindlini
Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba zithi amasotsha lamapolisa achaye intatheli ezimbili eHarare ngolwesithathu kumele ajeziswe ukusilela kwamanzi eluveve kobulawayo lapho okuqhamuke khona umkhuhlane wesihudo kuyaqhubeka lanxa ikhansili ibithe ayiseyikuwavala Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhuphukile njalo izolo ntambama laya ku-551 ngemva kokutholakala kwabangamachumi amabili lanye 21 belo mkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba abalichumi lasishiyangalombili ngabavele kwele South Africa. Ababili bavele kwele Botswana kuthi oyedwa uvele kwele Mozambique. Ugatsha lwezempila kahle luthi inani labantu asebesindile lalo likhwelile ngabahlanu laya ku-128. Asebefile balokhu beyisithupha. Inani laba le coronavirus likhwela mihla ngemihla kulezi nsuku njalo phose bonke ngabavela phandle kwelizwe ikakhulu kwele South Africa. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 488,000 njalo wahlasela phose abayizigidi ezilichumi 9.6 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngalomkhuhlane eCitizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Ukubanjwa kwabantu belegciwane le-corona kuyaveza kamhlophe ukuthi asikaphumi phakathi kwengozi. Ingozi isesephambili amalanga ladlulileyo asesemancane kakhulu. Kusalindeleke ukuthi babe banenge abantu ababanjwa belaleli gciwane. Lanxa kuhlolwa ngendlela esesencane kangaka. Kodwa ke nxa kungahlolwa kabanzi bazatholakala kanjalo abanengi okwedlula labo esilabo manje. Bazatholakala phakathi kwelizwe kungasikho kuphela laba bavela ngaphandle. Engakho ke kuyaveza ukuthi ingozi isesekhona kakhulu. Abantu basafanele bathatha amanyathela wonke okuzivikela. Asikaphumi phakathi kwengozi ukufa kusesekhona. Kukhona akuvela ngaphandle, kukhona phakathi kwabantu. Ikakhulu ingozi ngabantu laba bafika bedlule bangadlulanga kuma quarantine centers bayehlangana labafo wabo labantu ababo emakhaya kulula ke ukuthi limemetheke igciwane lingazakali ukungahlolwanga bafa abantu kungazakali futhi ukuthi babulawa yilo lelo gciwane
Inani labantu abapholayo lalo liyaliqansa kanti inani la sebefile liqhubeka liphansi Singathi lokhu kusipha ithemba yini njengelizwe
Kuyinto enhle ukuthi abantu abasilayo bayabe sibabanenge Silethemba ke siyafisa ukuthi ngabe wonke umuntu uyasila kungabi khona ofayo. Bona laba abayisithupha asebedlule emhlabeni kube yinto engafanelanga iyenzeke. Ngabe uhulumeni wayethethe izinqumo ezihlakaniphileyo eziphangisayo ngabe mhlambe bavikeleka. Kanti ke njalo ngeke sithokoze sithi thina abantu abafayo kumbe abasilayo banenge ikakhulu sikhuluma ngabasilayo. Ngokuba akuhlolwa ngendlela eyaneleyo kusekhona ukuthi banenge abantu abafayo okungatholakali ukuthi babulele igciwane. Sekuhlanganisela lokuthi umuntu uyabekade vele gula mhlambe letshukela kumbe le-asthma kumbe le-TB kube sekuthiwa khona hayi vele ubulewe yilona leli ilokhu akade vele kugula kanti ubulewe yi-coronavirus. Ngakho kuyadingeka ukuthi kuhlolwe kabanzi abantu ukuze inani labasilayo sazi ukuthi yibo bodwa labo bantu abafayo sazi ukuthi yibo bodwa sibe lesiqiniseko salezo zinto.
Kuyini ongakuxwayisa?
Ukuxwayisa kwami kuyukuthi ebantwini kabakwazi ukuthi igciwane lisesekhona, ingozi isesekhona isesenkulu, abantu kumele bathathe wonke amanyathela lawo abekwe ngokomthetho, abekwe ngabezempilo, bawalandele, bajiyelane izibanga sithi social distancing, bakwazi ukuthi bagqoke amamaski kuso sonke isikhathi, kungabi khona ovele egoli kumbe eBotswana kumbe kwenye indawo odlula esiya ekhaya ngafika, kumele limdlulisele kwabezempilo emapholiseni ukuze ayegcinwa kwenye indawo kuvikeleke abantu. Ingozi sesekhona, senzeni konke konke okufanele ukuthi sizivikele. Alikadluli leli gciwane likho khona lisengabulala abantu abaningi nxa singathatha izinqumo zokuzivikela ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor sixoxela ekobulawayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba kanye lezisebenza lozulu zithi amasotha lamapolisa achaye intatheli zindaba ezimbili ngolwesithathu ntambama eHarare kumele abotshwe ajeziswe. ULeopold Munende osebenzela inkundla yeNewsZimbabwe.com kanye loMunashi Chakodza osebenzela i-263 chat bathi babhaxabulwe kakubi ngamapholisa lamasotsha elokitshini le-Warren Park bevela emsebenzini phakathi edolobheni leHarare kungela lutho olubi ababelwenzile. Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe ithi ukutshaywa kwababili laba kutshengisa ukuthi uhulumende kahloniphi amalungelo entatheli zindaba. Ithi njalo uhulumende kumele abekwazi ukuthi ukuba intatheli zindaba kayisilocala. Sixoxele Munende wasichasisela okunengi ngokutshaywa kwabo.
Sathi sesihamba sesifika eWarren Park lapha sasesinanzeleli ukuthi kulabantu abalutshwane kakhulu, sathi sazitshela sathi hayi kulamasosha kumbe amapholisa ungangcono sibhode, kodwa saba lo mnyama thina sizama ukubabalekela sithi singangeni emagrosa, sahlangana labo bephathole ezindlini khona phiya. So sathi uzala kungani usekhoneni, so basebesibuza bona kwathiwa livela ngathi na sathi ayisivelanga emsebenzini kwathiwa lisebenza nga samtshela sathi hayi sina sisebenza edolobheni sithiwe yikhombi imota kathiyesila kwathiwa lisebenza lingobani, sathi hayi singama-journalist kwathiwa nxa lingama-journalist khiphana amakhadi notshengise ukuthi ndingama-journalist akhipha mina nganiye elinye ipholisa la umnasho watshengisa elinye ipholisa mina yami i-press card yabanjwa lipholisa leyo. So wabala wathi esebalule wasetshengisa isosha elinye isosha lakhona lahlela athi hayi nxa lingama-journalist thilikho ukuthiwa gayi vele ma-journalist anowonererwa siyalidinga vele ama-journalist siyawazi vele ayazenzisa lalani phansi. So sathi singakalali vele umuntu wahla sasiusitshaya ngamampama ngihlane yela abaqasiusitshaya ngemboma ngechamboko langamampama besikhaba andthensathi basitshaye for about 2 to 3 minutes babeyi-7 kula mapholisa ayi-2 bathi sebesitshayele kwasekuthiwa siwumani libale. Mina kwakungenzisa imbaleyo ngoba umuntu wayele khadi lami elomsebenzi ngilithatha ikhadi ngapha ku-left ngihambambi wallet elinye isosha la ngitshaya ngemboma isandla esivuvukileyo soku-left ngawuyisi wallet kwathiwa esecasa ukuthi idobhi iwallet ngithi ngiyadobha iwallet ephinde futhi nxasendidobha futhi eyikhabe futhi ethi landela engani kumbe angani wayekholisa angazi
lahamba yini uyabika enkambeni zamapolisa
izolo ntambama sihambe silo meli wethu uChris Mike Warren Park 1 police station sahamba sayabika amapolisa wona athi aye besesaba lawo ngoba athi hayi abasebenzi indaba ezinjalo so kwathiwa sihambe eHarare Central Police Station khona lapho esivela khona athi noChris Mike sifike eHarare Central Police Station and then othiwa nguchief inspector sengikhohlwa ukuthi uthiwa nguchief inspector banade sikhuluma laye athi wasesitha kulanto enjalo bafuze bevule idocate le-assault khona ngahle
umnumzana Leopold Munende yintatheli zindaba yenkundla yenewzimbabwe.com ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7. Lanxa ikhansile yakobulawayo ibithe amanzi kawasoze avalwe elokitshini leluveve lelegwabalanda lapho kulomkhuhlane wesihudo abanye abahlala kulezi ndawo bathi bebengelawo amanzi izolo. Isihudo lesi sesibulele abantu abedlula isishiyagalolunye kwathi amakhulu lamakhulu alaliswa esibhedlela sempilo kumbe elatsha ekliniki yeluveve. Isakhamuzi seluveve umnumzana Gift Mithi uthi abantu abanengi baqhubeka behlaselwa yilumkhuhlane elokitshini leli. Uthi izolo kulomntwana kamakhelwane wakhe othwalelwe esibhedlela sempilo. Uthi abakhe abantwana sokugule abathathu labo balaliswa empilo.
Omkhulu akhona nje esekinyeni, landebe ekliniki, landebe esibhedlela, umuntu babelalisiyela.
Laqala la ekliniki, kwathiwani, lingakayafika empilo?
Isikhathi sokwekliniki akangasingasekho, ekliniki akangasengisekinyeni. Ofuneka imali, ufuneka imali kuvele imali bekamndekise, so isitala khona ngasingasekho sekliniki. Ngingacela imoto yangesidoya bathola bahambise empilo kwabanye.
Kodwa lona usizo baluthola ngokuphuthuma empilo?
Hayi empilo-ke angibalusona loba ngolo azabufanane nalonokusa selutho empilo yakho balalisa ku-one mati makuye ngotini njengoba bantuangifule ngelinye i-one.
Lo ngumnumzana Gift Mithi ohlala eluveve njalo olabantwana abathathu abake balaliswa esibhedlela sempilo ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lomasipala wakobulawayo ngalolu daba, uhleze esithi uyalulungisa. Umkhankaso wokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa axotshe umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo uyaqhubeka enkundleni zobulembu ikakhulu eTwitter njalo izolo kulequla ebelikhokhelwa ngumlobi odumileyo uNkosazana Tsitsi Dangarembwa elifikise isicelo lesi edale lephalamende. Namuhla khona iqula leli livikwa lizafikisa ugwalo lwesicelo lesi kumnangakwa. Umoyo ubotshe kwinsukwana ezedluleyo phezu kwamacala enkohlakalo aphathelane lenkampani ebikwa yilo budlelwano lomdeni kamnangakwa eDrugs International. Ngokunjalo uZulu uthi umoyo lezinye iziphathamandla eziphathwa ludaba lweDrugs International lolu kumele zixotshwe umsebenzi. Sexoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Indaba yenkohlakalo babunkomo ukuthi ziqedwe into efaneleyo ngeyokuthi kufanele ukuthi uhulumende okokuqala alandele izinqumo lezi ezavunywa ngabantu noma lezi ezabekwa ngabantu eziyizwe ezigavena ilizwe esikubiza sithi constitution. Yinto yokuqala leyana. Into yesibili akube kuukuthi akekho umuntu ongcono noma akekho umuntu ofanele ukuthi noma athi nxa edale icala kube sekusibala sengathi yena lowo muntu u-immune kulabanye abantu. Kufanele ukuthi umuntu ma wadala icala ayimele into yakhe ngendlela nale ayenze ngakhona ikakhulukazi indaba ye corruption indaba ye corruption babunkomo into evana ukuthi u government ngabe uyayiqhakathekisa kakhulu ukwedlula yonke into ngoba yiyo esithethe ilizwe lezimbabwe yalifaka emgodini lapho sibona likhona namhlanje baningi abantu abafana labo shivayo labana abayenza i corruption ngabe kathesi i project lana egwanda lana ngabe uthi iyasebenza ngabe sikhuluma nge project e producer ezinye izinto e producer amagets e producer izinto eziningi ezingizwa kompala egwanda so inkohlakalo uhulumende akayithathela amanyathelo aqinileyo ngoba kuyinto embi kakhulu eyenza ilizwe lezimbabwe libe ibanana state
abaningi bayakhala dube bathi lanxa kungaze kubotshwe iziphathamandla zikahulumende zisetheswa amacala enkohlakalo okulandelayo yikuthi ziyakhululwa nje kuphele kungabi indaba zalutho
balalaba abaphezulu yibo abafana ukuthi bajezwe sibili kakhulu abayibo abazibiza bethi ngama-representatives abantu nxa usebenza ku-public office usuku-public office awusese yi-private office yikho kuyabe kufanele ukuthi nxa engawona umuntu akula nto efihlwayo kuyabe kufanele ukuthi ajeziswe ngendlela efananayo laloba yisiphi isizalwa sezimbabwe so kakhulu nxa ukuthi kujeziswa bona laba abayibo abakhokeleyo phambili yilapho okuzabona ukuthi lo semuva uzabona ukuthi nxa lo onguye phambili kwami esiyathola i-punishment enje kusho ukuthi mina lami nxa ngingafika laphana ngizathola i-punishment efana nayo laphana abantu bazaphuma kunkohlakalo lezimbabwe yiyo kuphela indlela ilizwe lezimbabwe lingalunga ngakhona njalo even amapolisa ezimbabwe ngibona engathi kuningi abasadingakala ukuthi bathi retrained again kikho ukwenzela ukuthi indaba yenkohlakalo bazame ukuthi bayiphathe ngezinga eliphezulu njalo indaba yenkohlakalo ilungiswe ibe yinto ekhithwa iphele kokuphela elizweni lezimbabwe ingafi yabakhona siyabona amanye amazwe afana laboBotswana noma i-corruption iyabi khona kodwa-ke nxa ukuyakhangela i-corruption ayikho egcekeni ngendlela esikubona ilizwe lakithi kusiba ngakhona
umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane. Seli kubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba leHerald lithi uhulumende uselandule ukuthi uphatha izizalwane zakwele China ezihlukuluza izisebenzi zazo zeZimbabwe ngesandla esibuthakathaka. Inkundla yesayithi yona ithi usodolobho wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uselandule impiko yokuthi edamu lekhami kugcwele amatambo abantu ababulawa igugurawundi. Soku isikati senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Okhulumayo ngumandlovu sefelapho. Mina ngikuboni lokho okwenziwa iMDC kaMakhube. IMDC kaMakhube phela yiyo esibusa nxa isikwanisa ukuxotsha abantu abavotelwayo ephalamende yona ingalabo abantu abavotelwayo isilamandla amakhulu okukhanya ukuthi kulesandla esikhulu esincedisayo esiyiyo esithi ungazwenze lokhu awulacala ungazwenze lokhu awulacala iMDC Alliance ingayenza ulutho oluncane olungasilocala bayavalelwa bayahlukuluzwa bayayenziwa konke okubuhlungu hayi le kayisiwe iMDC kaMakhulu yizano ngokwayo izuze umuntu nje emsebenzisayo futhi yampha amandla okuhlukuluza leli bandla elifunwa ngabantu abantu abakhethwe ngabantu bangeke bakhitshwe ngumuntu ongakhethwanga ngabantu akuvumi ngiyabonga
amatshono wasakazi bestudio 7 hhayi siyabonga msebenzele senzela wona into eyisimanga kithi ukuthi hambe kulo muntu ongalima ensimu ahlakule xa sekuvuna sekuthiwa umuntu ongazange alima ongazange ahlakule owalima yakhe isimu ngazange ehlakule sezovuna esimu engaso yakhe lokuqothwa kwama-MPs kwi-MDC Alliance zobuhlungu akuhlonishwa amavoti ethu esafakayo. Sasingavoteli thina ama-MPs kamakhuphethu, umakhuphe la wayevotelwa ngabakhe azange athole lutho. Amavoti ethu esathathwe phiwa umakhuphe akubuhlungu kakhulu lokho, sibuhlungu sibili. Ama-MDC Alliance wonke kamizibindi uNkulunkulu uzangenele, akungaphele kuyahlola.
Ngamile inkomo mna ngisecholocho intombi yakomzika hayi nasilandaba lamaphathi vele lokhu ngoba nasiholi lutho amaphatheni lawo.
Masangaza abahle bakastudio 7 labalaleli, silapha elupane esobendle kuward 8. Silohlupho lwendlala, asiholi ukudla, kuhola be-social welfare kuphela. Khonapho kulala abadala abasofane ngabangena social welfare kodwa abaholi labo, indlala iyasibulala. Besicela uhulumende angenele esincedise ngenhlelo zokudla kathi sithole ngoba siyafa ngendlala. Lezitolo kuyadura, akuthengeki, izinto zikhwelile, akubambeki lutho, vele akuthengeki.
Basakazi abalungileyo, basakazi be-Studio 7, ngikhulume ngokukhalala kwama-civil servants ikakhulu odokotela, amatitshala. Ayisikho ukubana kuyindaba yabo, ngikhangela ukubana ukukhalala kwamadokotela kuyindaba kahulumende. Uhulumende nguye olomlandu kuleyi indaba ngoba uhulumende akagcwalisi izithembiso zakhe, uyathembisa kodwa engagcwalisi. Uhulumende akafuni ukunika laba bantu iholo labo abathembisa lona. Siyakhumbula ukubana wabathembisa leli iholo kodwa lokhu ebayenga ngamakhushini into engelamsebenzi, into engasuke itshengise intuthuko kumatitshala kumbe kumadokotela. Yingo ngibe ngicela ukubana uhulumende kazinuke amakhwapha ngoba abantu beZimbabwe bangena esimeni esibi kuyimbangela kahulumende. Uhulumende njalo siyanazela bakhona abanye ababotshiweyo abezempilakahle okuthiwa bathatha leyo mali abayinikwa ngamanye amazwe, abayinikwa ngabantu abafisa ukubana abantwana beZimbabwe bakhululeke, kodwa uhulumende kakwenzi lokho. So odokotela ayisiki ukuthi bakhalele kodwa kakula abangakwenza ngoba imuli zabo ziyalamba. Ngibe sengingena kusihudo esitholakala koBulawayo. Ye, imbangela nguhulumende, kakula enye into esingayikhangela. Sikhangela uhulumende nguye owehlulekileyo, usetshengise ukwehluleka vamtshose. Akukho omunye singamnika lelo kucala, nguhulumende ngoba yena ubhizi ngepolitiki, ubhizi ngokunika okhuphe amacebo, ngokuphathisa okhuphe isenze ukuthi akuphathise abantwana beZimbabwe baphume kulolu daka. Hayi, kalandaba nakho yena ufisa ukubana ahlale embuso naze afe, yena esehluleka kula nto yazayo. Akula nto esingathi uyayazi la, akula nto esingathi iqondile kuleli lizwe. Ngiyabonga Musibanda.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amazwe abalisa eleFrance, eleGermany kanye leItaly asekhudaze amacele alwisanayo kweleLibya ukuthi abeke phansi izikhali akhulumisane. Uhulumende weleDRC yena uthi umkhuhlane we-Ebola obulale abantu abedlula inkulungwane ezimbili eminyakeni emibili edluleyo usuphelile kulelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden bayaqhubeka ngemikhankaso yabo yokudinga usekelo phambilini kokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwezi lonyaka. Kodwa imikhankaso le iphazanyiswa ngumkhuhlane we-coronavirus, nanku kabenelisi ukwenza imihlangano emikhulu lozulu. Ukhetho lwalonyaka luza ngesikhathi abanye abagoqela abebandla lika-Trump lama-Republicans besithi bazavotela umnumzana Biden yena omela ibandla lama-Democrats ngoba uTrump bengasamfuni. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
UJoe Biden ule opportunity enkulu kakhulu eyokuthi anqobe uTrump ngoba uTrump usezigwenxe yedwa entweni eziningi. Ende ama Republican amaningi asezisola lawo, ende futhi masikhangele khathesi kulale bhuku lalo elibhalwe ngu-John Bolton elisanda kuphuma leli elimcriticize kakhulu Trump ukuthi akekho fit ukuthi abe ngu-president. Manje ungabona usucriticize ngumuntu oyi-conservative efana lo-John Bolton. So kumele wazi ukuthi abaningi ababhiliva kumbono ka-John Bolton angeke bamvotele uTrump ma kubuya uNovemba ngoba uvele engumuntu ongasathenjwa ngendlela ahendle ngayo i-pandemic le-coronavirus. Uhlulekile kakhulu ukushoya i-leadership, and because of that I'm think useluze abantu abaningi ababezamile ukuthi bangathi mhlawumbe bafake umuntu ongu-businessman e-White House ukuthi maybe izinto zingatshintsha, but uTrump u-divisive entweni eziningi kakhulu, njenge-black vote yona ahlakhohlwe ngayo ngoba the way atreate ngakhona abantu abamnyama kuze kwaqala yona le revolution esiyibonayo, ama-protest la aselamaviki abantu bephuma every day besiya demonstrate against amapolisa. And uTrump yena on the other hand ungathi usupportana lawo amapolisa abayibona ababulala abantu, especially abantu abamnyama. So uBiden lapha nje angahluleka nje kusho ukuthi hayi kuyabe kukhona okukhona ngaye, but otherwise nje uTrump yena ngokwakhe uzigwenxa yedwa.
Umnumzana Dan Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Hit me again, Chazo. Oh, yeah, yeah, yeah. Watch out now. January to December, passing your money, remember. Bagati go back to Senna, Ramachina Yalenda, Elisa Chaitanenda, Dagapata Jilenda. To December, passing your money, remember. Bagati go back to Senna, Ramachina Yalenda, Elisa Chaitanenda, Chino Salando Penda. Fantastica da Hingwe, Dazitana, Muframa China, Manoziva Kuti Imendo Bachinja, Pandino Sika So, Nova Pisitila, Bachina Mababona, Chikumba Chazita Mopas, Mofrash, that it was a flash, Jimboza Mundo Chimana, December, Pazan Jimoni, remember, Bagati Kope to Senna, Ramachina Yalenda, Eliso Chaitalenda, Dagapata Jilenda, to December, Pazan Jimoni, remember, Bagati Kope to Senna, Ramachina Yalenda. Elisocha italenda, chino sala ndo penda. Ndati uwe ipapo, taka dagwa, taka gufuka, gulibu kolo, tivaga matumba galile, kahingwe, tichuluka makoro koro, atamsikwa, tivago, sitolo kahingwe, taka guluma, iswe taka dagwa, kisimo se yashwika, yashwika. Goletwa, igoletwa, kisimusi, kisimusi, emetili kari taka khanga, nazi, jivazo senza zita.
Jazo Fireman msana waka hingwe eqibake uhlelo lwethu. Singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 selikhwelile laya ku-551 ngemva kokutholakala kwabangamachumi amabili lanye belomkhuhlane lo izolo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zithi amasotsha lamapholisa achaye intatheli zindaba ezimbili eHarare ngolwesithathu kumele ajeziswe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Asibeni sonke njalo ngolwesibili. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.